ulanga ilanga lokho kwathi kwesadaka kwathi ungezelele amalanga asikatholi impendulo evela ku constitutional court ukuthi umbeni bavumile kumbeni balile kodwa ke thina njengama members eParliament kathesi kade sisamelela ukuthi upresident ilawo ngamandla kathi nge constitutional court ukuthi alethe i-electoral amendment act leyo eParliament siyinto njenge parliament senza umsebenzi wethu isisiba ngumthetho siyaline lenyilo kuzeni le new constitution ngoba nga siyaline kwaphana sikukhona esingaku criticize kukhona esiza kulokhu sibe kwazi ukuthi vele ingani iminjani
ye manje ungasitshela ukuthi kuyini okusizokuzayenzakala kudaba lona lolu sizwa kuthiwa njalo umnumzana Chinamasa elokhu engakasi lolu daba edale ukuthi kuphiwe amalanga wona lawo kwakhulunywa isadaka
uChinamasa angahamba maybe even a flash of a second nxa kuyukuthi head of state yena upresident uMgabe semtshelile ukuthi hambisa lokhu uyahamba kodwa nxa engatholanga ukuthi aphushwe kasoza kahambi ngoba into emfuthi ngutshele yona Gandhi ikuthi ama-elections vele i-nomination court yaba next week ama-election 31 kusho ukuthi kwase bekufakile vele asingeza ke sikulokhu zeke thina into ade siyifuna ukuthi kutshintshwe ama-media reforms masinya even azabize mhla ka 31 July kodwa ama-media reforms elungisiwe lento zakhe ze-security lezi amasosha lamapholisi ukuthi hayi ngawe Zimbabwe siyowephathi siyananzelela ukuthi i-ZDC nxa i-broadcaster ikhuluma kuhle ngezani ama maphathi athethiswe kodwa-ke mina ngiyabhadala i-tax esponsa ilokhuzeni yona le amalokhuzeni lawo ama-state papers lawo.